Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDCT umnomzana Nelson Chamisa wenza umbuthano we rally across Dete, lapho athi kona kusasa uzabuya emzini kankosazana Thokozani Khuphe ukuyakhulumisana laye. Unkosikazi Joyce Mujuru ukhuthaza uZulu ukuthi angavoteli amabandla athi ele MDCT lele ZANU-PF esithi zimbila zantabanye. Kuhlelo lwethu lwezemaphandleni lamhlanje sixoxa ngodaba lokudliwa kwamakhowa asebulele abantu. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le MDCT umnomzana Nelson Chamisa wenze umbuthano werally across Dete namuhla, lapho athe kusasa uzakuya emzini kankosazana Thokozani Khuphe ukuyakhulumisana laye. UChamisa lenye inkokheli yomanyano MDC Alliance ebalisa umnomzana Welshman Ncube Tendayibiti labanye batshele uZulu ukuthi bengabavotela kuza kuba lombuso oqotho ozaphakamisa impilo kaZulu. Kusenjalo lokhu kusenzakala unkosazana Thokozani Khuphe ozithi nguye umkhokheli weMDCT laye ube lomhlangano enkayi, lapho alandule ukuthi wake wathi kamfuni owayengumongameli webandla leMDCT umuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sixoxele siphathamandla seMDCT esigabeni seVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume ukuze sizwe okwenzakale emhlanganweni weCross Dete.
Umhlangano uhambe kahle kakhulu.
Bebe baningi yini abantu?
Lapha sikhuluma ngama thousands and thousands of people abangazange baforswa ukubuya emhlanganweni, ngabantu abazisukumeleyo ngenhliziyo yabo echisekayo ukuthi bona bathanda ibandla labo.
Ungasela ngamafitshane ukuthi kuyini okukhulunyiweyo ngumongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa?
Umongameli webandla uNelson Chamisa, upresident weNational Government of Zimbabwe in waiting, ukhulume into ngathi ezimpilo ezintathu. Owakuqala, ukhulume ngokuthi umbuso weZANU-PF for the past 37 years, they've been marginalizing iMatabeleland North. Kodwa ungakhangela ukuthi iMatabeleland North kumbe iMatabeleland nje jikelele, ile notho, ile ama-natural resources angakwanisa ukuthi esukumisi ilokuzeni isigaba kumbe i-region yonke nje. But ngenxa yokuthi umgabe lo mnawo athi umnankagwa, because abantu laba ngabantu abafana naye, they do not respect the people of Matabeleland. Bamarginalize iMatabeleland okokuthi akulanto nje even A1 etshengisela ukuthi eKhamativi kwake kwaba le mine, or iMatabeleland North yiyo elama-falls, one of the seven wonders of the world.
Uphethe yini udaba lwabanye labo elingani alikazwani onkosazana Thokozani Khuphe labanye?
Ukubambe ngendlela etshengisela ukuthi uNelson Chamisa is a visionary just like Morgan Tsvangirai. Number one, uthe khona abantu laba angani asizwisisani labo besibanike 7 days to toe the line. But ngenxa yokuthi ngisemathelele land, ngile rally ecross gate and irally elandelayo ise Plumtree, ngizathatha leli thuba ukuze nihlangane lo nkosikazi uThokozani Gubhe emzini wakhe koBulawayo. So umuntu ozimiseleyo ukuthi ibandla le-MDC, ibandla kumbe inhlanganiso ye-MDC Alliance iyekhethweni njengenhlanganiso ebambeneyo.
Alo ke ngumnumzana Efias Mambume isiphathamandla se-MDCT esigabeni se-Victoria Falls obekhuluma le Studio 7 ekhona le e-Victoria Falls.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama ngontungamili inkomo. Namhlanje sikhangela udaba lokufa kwabantu abalithumi lanhlanu ngemva kokubana bedle amakhowa angadliwayo. Emberengwa kulemuli efelwe ngabantu abalithumi lanye ngeviki edluleyo kwathi efilabhusi lakho kwafa abantu abane abumdeni munye. Sixoxa lo dokotela Mxolisi Ngwenya. Ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Vaphelile abantu Ngwenya ngemva kokudla amakhowa uzwile ngesehlakalo semberengwa lesefilabhusi. Kuyini ongakuxwayisa ngakho abantu?
Isixwayiso sami ebantwini ukuthi abantu kabame ukudla amakhowa abazithethela wona egangeni lalawo nje athengiswa ngabantu emgwaqweni. Into ejwayele ukwenza ukuthi abantu bebulawe ngamakhowa ukuthi esikhathini esiningi abakwanisi ukuhlukanisa phakathi kwamakhowa abulalayo nangabulaliyo. Umuntu ongakwanisa ukuhlukanisa ngumuntu osethethe isikhathi ephila impilo yakhe esenza wona leyo msebenzi wokuhlukanisa amakhowa. Nakulabo bonke abalaleso sili sokukwanisa ukuhlukanisa amakhowa kuyenzakala futhi ukuthi bengakwanisi ukuthi betho kahle kahle 100% ukuthi leli khowa liyabulala leli kalibulala. Soke ngisithe ebantwini nje kuzilijikelele kabame ukudla amakhowa wona laba
enxa umuntu ethe wadla amakhowa alechefu dokotela uyelapheka yini kumbungadla sokuyikho sokuyikuhamba kwakho?
Akhona amanye amakhowa ayimhlobo ekwaniseka ukuthi ngasi kuphangisele esibhedlela njalo sikwazi ukuthi yiliphi kahle kahle sikwanise ukuthi senze imizamo yokuthi ukwanise ukuphila. Kodwa esikhathini esiningi nxa uze ikhowa elilechefu wande ukuthi umuntu wakhona ezi. Inkinga ejwayele ukwenzakala ukuthi kwesinye isikhathi abantu bayawadla beze bewaphinde lawo makhowa benike labanye ngoba ukugula kwakhona nxa usuqalisile kuyafanisa ukuhlala kuqalise ngemva kwelanga kumbe kuze kuthathe isikhathi esingafika izinto.
Amakhowa angela chefu wona abantu abavame ukuwadla nje kungenzakala yini ukuthi abe le chefu kwesinye isikhathi?
Ekenguthile ngemvana laphana ukuthi amakhowa esikhathini esiningi abantu bawabona ngesibiza sithi ngama-features awo ukuthi asengenza ukuba efanane amakhowa nawo nxa uwakhangele ngelihlo lakho njengomuntu. leso phambanisa udlele nalelo elingekho poisonous eli poisonous udlele ukuthi udlele ngepoison.
Ngikuphe umzekeliso, mina ngisakhula ekhaya ngikhule kulezi duli zami vele bengikwazi ukuthi izulu lingana kulesiduli lesi lalesiya kuyaphuma amakhowa. Bengihamba ngithole ephumile ingiwathathe siye kudla ngikhaya sichebe ngawo kube mnandi kube njeya. Kungenzakala yini ukuthi amakhowa ale chefu abulalayo ephume esidulini sinye?
Kulenzela eziningi abake bebize bethi ngama-traditional method okuhlukanisa amakhowa abulalayo langabulaliyo. Indlela lezi kazikho 100% ukuthi ukuthiwa ukuthi umuntu amakhowa atheyo lawo angavulalini. So sokungenzakala ukuthi njengakhona ukuthi kule khowa eliphuma esidilini abantu abathi kaliwulali kungenzakala linile njalo khonapho esidilini kumbe eceleni kwenzela lona lelo elibulalayo.
Akuyigqibe dokotela.
Engingakutho ukuthi kuyasijanisa nje thina njengabantu bezempilakahle ukuthi abantu bebulawe yinto enjengamakhowa ezingezikeleka ngokuthi abantu bengawazi lawo makhowa. Ngakube yixwayiso kwabanye abantu ukuthi abami ukuwazi wona lawo makhowa ngoba kafuni kube sesilahlekela ngabantu ngenxa yento eso.
Hhayi, siyabonga dokotela, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hhayi, sikunilapho.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lodokotela Mxolisi Ngwenya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Gukama
Namle
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 Lam Shweshwe
Namle Lanampa Wafuwembula.
Okhokhela ibandla le-National People's Party elilunga lomanyano we-People's Rainbow Coalition, EPRC, unkosikazi Joyce Mujuru, usekhuthaze abantu beZimbabwe ukuthi bengavoteli umnumzana Emmerson Mnangagwa webandla le-ZANU-PF kunye lomnumzana Nelson Chamisa we-MDCT, esithi ababili laba zimbila zantabanye kudaba lodlakela lokwehluleka ukwenza umsebenzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umjuru wenze umhlangano lo kwelinye igceke emzini wemavuku eHarare lapho kade kulehlekana labantu abangafika ikhulu elilodwa. Ekhuluma emhlanganweni lo, unkosikazi Mjuru uthe ilizwe leZimbabwe akumelanga liyale lisenza amaphutha afanayo ukuvotela iZANU-PF leMDCT ngoba lamalandla asebulele ilizwe kumakhansili inengi lawo akhokhelwa libandla leMDCT nakuhulumende okhokhelwa libandla leZANU-PF. Umjuru uthe udlakela olukubandla leMDCT lutshengisa ukuthi akula mehluko phakathi kwaleli bandla leZANU-PF wona athe balwisana ngendaba zokuvumela ukuthi kube lobandlululo lodlakela elizweni. Enye ingxenye ye-PRC, umsekeli wesikhulumeli se-People's Democratic Party ekhokhelwa ngunkosikazi Lucia Madibenga, umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthe kabasoze bayengwe yikuza ukukachamisa ekhokhelela i-MDC Alliance ngoba elodlakela okukhulu njalo engakhethwanga umhlangano we-Congress ukuthi abe ngumkhokheli. Ozamela lumanyano eHarare East, umnumzana Itayi Munyoro usole owayemelela indawo edale lephalamende umnumzana Tendai Biti ngokwehluleka ukusebenzisa imali yokuthuthukisa kwezigaba e-Constituency Development Fund, CDF. Umanyano we-PRC ubambanisa amabandla anjengeZunde ekhokhelwa nguFarah Imbire, i-PDP ekhokhelwa ngunkosikazi Lucia Madibenge, leLetare ekhokhelwa ngumnumzana Gilbert Zikiti. Ukhetho lwalonyaka luzabe lule manyano ebalisela e-Coalition of Democracy okhokhelwa ngumnumzana Elton Mangoma lowe-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Okwamanje ke sesisiya kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. lamhlanje ke kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba siqoxa lo sobhuku Matthew Nketa owelo wagweru okwakuqala yakwamukela kuhlelo
yebo lami ngiyadabula ukuthi ngamukeleke kuthi
kuhamba njani sizwa kuthiwa likhangelele ukuthi kube lo mcimbi
yes kulungiselela ukuthi kube lo mcimbi mhlaka 6 April umcimbi lowo traditional ceremony yokuvulwa kwemisebenzi yendlelele
uyabe unjani umcimbi lo ngobani elibanxusileyo njalo uqakatheke okunganani
umcimbi lo uqakathekile esintwini sabantu ngoba indlelele ngesikhathi sezulu iyavala ukutshaywa kwezingungu ukwenziwa kwemisebenzi yesintu nxa izulu seliduma kuvala ngo-Okthoba aweza lowo msebenzi so khathesi sesiyavula imisebenzi yendlelele lakhona ngale litsheni babe bevula ezigabeni kufanele abantu bavule labo ukuphela kukamathi babe sebekhululekile ukuthi bangenza imisebenzi yemithethelo imibuyiso konke nje kulokwenza lokutshaywa kwezingungu okwenzakala esintwini kulowo msebenzi sisebenza sibambele lohulumende i-DH office eGweru sisebenza njalo futhi nabezinatha sisebenze lazo zonke inhlanganiso zabelaphi besintu nabadala amakhehla labogogo abakhona ezigabeni besincedisa ukuthi kudala kwakusenziwa njani so kulo umsebenzi sinqosile kokhulu elitsheni emadodeni ukuthi kube le-representative engabuya izokutsho engakutsho ngesintu ikakhulu kugcinwa kwemitolo ngesintu sonke jikelele sanxusa endlelele eyegogwe ngoba yikho kulendlelele khona kogogo
bakhona abangathi bona kanti vele kwenzelwani imicimbi yonke yonale ngoba sesibone esikhathini esedluleyo izulu lingani ungathini wena kulabo bantu
abatsho njalo ngithi hhayi kukhona abaye bengakunanzeleli ngoba kuningi okwaphambanisekayo esintwini sakithi isintu sakithi asizange salandelwa kusukisela ngo-1980 uhulumende uyakuvuma khonokho and uzimisele ukuthi alungisise lentelo gephu esebenzisa izinhla zikahulumende eziphansi njengezinduna osobhuku labo abelaphi besintu labo bonke nje abantu abazi isintu bayakwazi ukuthi isintu sakithi asizange salandelwa ngokugcweleyo kusukisela ngo-1980 and wonke umuntu uzimisele ukuthi kathesi alandele isintu ukuthi imvelo ibuyele lapho eyayikhona ngoba awusafani lakudala ngenxa yokuthi isintu kasisalandelwe so sizama ukwenza le imigubho ngeyokuvuselela isintu ngitsho lani khona ngapho gandi nxa singakwenza kuhle lizabona konke kuza kwelapheka elibuzwa ngokukhala ngapho akukhalisa abantu kakhulu ukuthi ye abantwana basalaleli yelokhu lalokhu isintu singalandelwa kuyaphela konke lo nokugula okukhona ebantwini okubangelwa yikuthi abantu kabasadli izidlo ezazidliwa kudala for instance abantu kuqakathekile ukuthi badle impuphu yama-small grains ophoko otsheta onyawuti okuyikho okwakha imizimba yabantu khathesi abantu badla umumbu so emcimbini engizayo sibakhuthaza ukuthi ababuyele badle khonotyano kwakudala izilimo zakudala ezizazisakha imizimba ngoba ukuswelakala kwalezo zilimo ama-small grains kushotisa i-iron emzimbeni womuntu njengabantwaneni abangamankazana kushota kwe-iron kuyenza ukuthi bangaphatheki kuhle njengabantu abangabomama
hhayi isikhathi sesingasavumi ungavaleli isuzulu
ngivalelisa uzulu ngisithi ngiyanxusa ukuthi abantu kababuye ngobuningi lapha ababize khona kathesi sikumemeza abantu sithi siyahlangana ehogo ilwagwelo yonke ephansi kwendini sogwala lendini ubunina ababuye mhlakasithi yehlangana ehogo sivuseleleni isintu sethu suka lapho sizabuya futhi sizovusela isintu sethu emvumileni business center komajazi lapho esifuna ukwakha khona isakhiwo sezamasiko isikhona sizasimemezela ngokugcweleyo kodwa kwakathesi sisiyehogo mhlaka 6 emva kwenyanga sizabuya emvunuleni sizabelekwe siphindaphinda ukuvuselela isintu yile sengisithi kulabo abakudiaspora ngizake bayakhala kakhulu abanye omama khona lapho bekhulume emthakazweni ukuthi kunzima ukukhulisa abantwana ngaphandle kwelizwe ngithi kabathintane nathi kakhulu nxa bengathintana nathi kulezi namba ezithi 077-8871-269 077-8871-269 ngokufisana ngoba labo bantu abehlule ukuthi abakhulise khona ngale ngaphandle kwelizwe sasa bazabuya elizweni bakwalisa ukuthi baphile kuhle nabanye abantu ngoba le kuza kuyasikhathaza isizwe ukuthi abantwana bethu abezimbabwe abangaphandle kwelizwe sebengamahlongandlela abaayilandlela kwafundisa isiko langakile esithi abathintane nathi bonke abazali abalabantwana bakudiaspora abasebunzimeni okukhulisa abantwana.
Loge bekungusobhuku Matthew Nketa owelo Agweru ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba.
Okwamanje ke sendichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo Councillor Brenda Mpofu owenkayi. Sicubungula udaba lokuthuthukiswa kwempilo yabesifazana umhlaba usanda ukunanza ilanga le International Women's Day. Siyakwamukela kuhle.
Hayi kuhle Mhlanga.
Njengoba umkhosi wokunanza ilanga labo mama uqhutshelwe khona ngapho eGwelutshena enkayi. Ukulo mphathi ntambo kakhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni kanye lomsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati kuyini elikubonile?
Hayi mina kangisaphumelelanga ukuya khona kade ngingekho bengisendaweni okuthiwa kusembuma. Akade behambile abanye into engeza bethi hayi bahambile sibili kodwa hayi bekungacaci kuhle. Sine abanye sibebuya begqoke ama-t-shirt ephathi sekwakuzanga kubaphathi abanye ngoba laphana kade kuzinhlanganiso eziningi kade kungamelanga begqoke ama-regalia ephathi but abanye kuthiwa babuye sebegqoke ama-regalia ephathi.
Khona ngapha emaphandleni ungathi impilo yabomama injani?
Ngapha silokunzima thina njengabomama yeyi. Ende silokunzima vele asiziboni njengabantu sibili abaphilayo ngoba kuthele nzima. Siyasilela ezintweni zonke ngaze sithi siyazama ukuthi siyayenza ama-clubs ethu siyathayelana izimali zinezo siyalima izingadi sithengisa imibhida akula muntu ozathenga ngekheshi yona vele into okuthiwa imali kayikho kuphele nzima. Uma izikolo kathe zizise zivulwa abantwana sibili phose bonke esikolo kathi zivulwa abantwana bonke baphenduke esikolo alokhu ukuthi kusenze kwasibisela emuva kakhulu. Ngoba la sasikhanti abantu abethu ngeke bazahamba esikolweni manje ngendlela ukuthi imali vele kayisho ukuthi sibhadale abantu abethu esikolo okwakhathesi vele sesiziphilisa ngakho besizamile sifile ukulimayo simasimini izulu la azangalini ngendlela esasiyifuna kwathi emasimini kathesi sesizama ukuthi silime njalo imbhida sithelezele ngoba izulu liyana okuzwayo ngapho ukuthi kathesi nxa singahlanyela amaxhakela embhida singathola uncedo ensukwini ezizwayo sobe sesithengisa imbhida liyana sikwazi kumbe kuzathi kuyabe kuthengwa ngemali kumbe kuyabe kuthengwa ngamabele njengoba vele imali ayitholakali yona eZimbabwe.
Phana nxa usithi abantwana labo bebephendukiswa ngoba bengabhadalanga?
Yebo, bebephendukiswa ngoba bengabhadalanga and okunye okukhona nxa umntwana kade esesiya ku-grade 6 nxa ungambhadalelanga u-grade 5 ubebiselwa muva kuthiwe kabuyele muva kuyena liyana i-grade akadekiyo and kubisele kakhulu amantombazana abantwana abangamantombazana kakhulu.
Akukho yini abanye abangabhadala ngakho abazali?
Ngithi ngale nkayi sawuthi izifuyo zafa like ngathi iinkukhu zafa kwana izulu leli likhulu lalivekisina ngamatshe izifuyo zafa iinkukhu zafa neyimbuzi zafa ngathi sasikukhangela ukuthi mhlawumbe kuzasisiza bathela abantu abathe esikolo bathi kwafa kwizinto khona lokho sasesikungcono kumbe sibhadale ngamabele manje mazi ubhadale ngamabele esikolo akula muntu owathengayo ngoba imali vele yona kayikho.
Bazithatha yini izikhundla abesifazana khona ngapho enkaya? Sesikhangela icouncil leli kuyo lezinye nje izikhundla zobukhokhela.
Ye bayazithatha sibili omama njalo bayazithakazelela kodwa ukuphatha kwethu thina omama asiphathwa njengabantu ngoba siyeyiseka uzokuthiwa umama la ingamela abantu abangobaba. Ukuthi abantu abakangifundi kuhle ukuthi wonke umuntu ulelungelo seZimbabwe ukuthi khona usengaba yinkokheli lokho belandela okwakudala badinga imfundiso sibili ukuthi bafundiswe abadala okuzwayo ngoba ninjenje mina ngiyumama ongicouncil bangiyisa kakhulu esigabeni singakhokhelwa ngumuntu ongumama hhayi umuntu ongumama layo uzasitshela ngani kodwa bakhohlwa ukuthi thina omama nxa sisuka siphuma sihamba umama ngoba ngiyo oyazi umhlelo womuntu ngiyo oyazi ukuthi umntwana ulambile uyabe efunani ngiyo okubona ukuthi umntwana kayanga esikolweni kalaphe kala ballpen kala bhuku kala khava kalani umntwana udlile ulele ngadlanga kunjani konke umama okubhekile konke lokho.
Sibongele kuba lawe kuhle.
Hayi siyabonga ngithanda ukubingelela bonke ama councillors endlenzo lawo awinkayi north la wenkayi south ubasisela impilo ende njalo enhle baqhubekele phambili ngomsebenzi.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Councillor Brenda Mpofu owenkayi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile. Abaqoqi bomncintiswano wokugijima oePPC Matopos 33 mile bathi lonyaka bakhangelele ukuba lumjaho ungenwe ngabadlali abedlula inkulungwane ezimbili. Intathele izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekwebulawayo.
Isiphathamandla senkampani yePPC uKelibone Masiyane utshele intatheli zindaba ukuba umncintiswano walo nyaka wePPC Matopos 33 mile uzaqhutshwa mhla zingama-24 njalo amalungiselelo asekuzinga laphezulu.
Well, ngingathi silokujabula okukhulu ngoba uma sikhangelela ngamalungiselelo especially ama-teams esiwafakileyo to look at various things like ama-routes and so on and also providing amalokhu zena ama-jerseys and things like that, kukhanya hayi i-feedback esiyitholayo kathesi ukuthi hayi konke kukhanya hamba kakuhle, so hayi lathi silokujabula ukuthi kuzaba le success on the day. This year ungani sikhangelele round about 2000 kungenzakala ukuthi badlule, but kodwa thina we are ready, we want to make sure ukuthi wonke umuntu obuyayo uzothola i-t-shirt yokuthi agijime and bazathola konke nje okuhambelana le marathon.
Indikimba yomncintiswano walonyaka ngethi run your race njalo njengenhlala yenza kukhona umjaho wamakhilomitha amahlanu, kube khona wamakhilomitha alitshumi, kukhona njalo wamakhilomitha angamatshumi amabili lanye kanye lowamakhilomitha angamatshumi amahlanu lantathu. UMasiyane uthi nalonyaka badinge ingcwethi ezisebenzisa imitshina ebona isikhathi esigijinywe ngabadlali yakulezi nsuku.
Sibize labo kuthiwa yi-Championship Africa abakhangela ngalokhu abathi i-electronic timing. Now lokho kuyi-electronic timing kwenza ukuthi uma umuntu egijimile sikwanise ukuthi sibone isikhathi nge-accuracy liyana ephezulu kakhulu, and ngenxa yalokho kwenza ukuthi i-race yethu leyi ibe yi-pre-qualifier for like abo comrades lezi ze-South Africa, ngoba uma sesilapho kusho ukuthi sesiku-world class.
Abanqobe enyakenye kumncintiswano weMatopos 33 mile ngulayino Mujena kanye noLizzy Chokore. Abazanqoba kumncintiswano wamakhilomitha angamatshumi amahlanu nantathu bazathola inkulungwane zamadola. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
K9 lengoma ithiwa yona waving flag, ingoma eyadla ubhedu ngesikhathi se World Cup 2010. Isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa wenza umbuthano we-rally eCrossdete lapho athe kusasa uza kuya emzini kankosazana Thokozani Khuphe ukuyakhulumisana laye. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.